ulusizi ukuthi izikolo ziyavula umkhuhlane wecorona isimo sikhanya siqa ukuqansa each and every day amafigures etayaqansa. Uzananzelela ukubana silabantwana bezikolo abakuma-boarding abanye abahlala ngaphandle kwelizwe leli abavela kubo South Africa. So uyazibuza ukuthi uma abantwana laba bebuya lapha iSouth Africa amafigures ayo ehayi abasozi bathelela abanye yini. Kodwa njengoba siyakwazi ukuthi uhulumende wethu ungani inkomelelo ihleli lodwa engabona one side, ungazuzama ukumkhanya ukumbonisa ukuthi kulalokhu akalaleli, ngoba bengikhangela amateacher bekhala ngokuthi izinto ezazivunyelwene ama standards ehu asiwamithi ukuthi ngabe siyavula. Kodwa uhulumende wethu uthe akuyiwe phambili, okungamangalisiyo ngoba vele uhulumende lowo kuyabonisa ukuthi umkhuhlane lo kawuthathi serious. Ungakhumbula inkulumo yakho umama uMchingori esithi izijeziso eziphiwe amazwe angaphandle yikho ubona lo munye esebotshiwe kodwa waphinda wakhitshwa unguminister of health laye esedle imali yomkhuhlane. So uhulumende wethu kuyatshengisa ngezenzo zalabo abakuhulumende ukuthi abawuthathi serious lo mkhuhlane.